So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlazi kuthuma basa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngecontract bayasehlisela e-tables. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi bahanjisiwe ebhokhonangale e-Harare.
Kukhululwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithupha abotshwa etshengisela ngomnyaka ka-2021.
Kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu, kuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abathiwa ngama-green bomber kuhlelo oluthiwa yi-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala kwabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonzayo ngensuku zalamhlanje ikakhulu abasakhulayo sokwehlukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party iMRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021 ebulawa yiCentral Police Station esithi adinga umholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo akhululwe lamuhla entolongweni ngemva kokupika kusukela ngomabasa kamnyaka ka-2022. Abakhululiweyo babalisa onkosazana Sibongele Banda loBusi Moyo abakade besemlondolozi kobulawayo labo uMnumzana Nkosinathi Ncube, Akim Ndebele, Tainos Nkomo, loLivson Ncube eHarare Central Prison. Abaseleyo ngomnumzana Mongameli Xukuthwayo lomlotshwa lo Welcome Moyo abakhangelelwe ukukhululwa ngenyanga kaNhlangula lomnumzana Maxwell Nkosi owethiyeswa elinye icala ozakhululwa ngomnyaka ka-2026. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Banda obelubhekise ekhaya.
Kulekana sokuthi siphumile namhla ekuseni bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu ngakho bayasithwale ngecontract bayasehlisela e-tables. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi sasihanjisiwe eChikurubi amadoda lawa ahanjisiwe khonangale e-Harare kodwa sesesibuye siphenduke sisodwa omama ababili sisiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandlaleni le-MRP.
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Lapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-Harare. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke ngihlalileyo bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni ende ngobani kwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo akungani ngokokhozi sisuswa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemithwakazi nolwani ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ephathi nezikhundla zabo. Ongasizange sibatele ukuthi lezi langamalunga ephathi konke bekuyihlobo zethu.
Enje eChikurubi laliseyakwenzani?
Bathi konkhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemithwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi konkhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba singumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu. Okokuthi naso siyi-threat akwazi ukuthi i-threat yani-ke khona kwakhanya ngani siyambuluza kwasekuthiwa sikhanje sekhathana kade imthwakazi engasoze ifike khona okunye okula elilandelayo kona lokho ukuthi njengoba thina sithi imthakazi ukuthi futhi thina silwa labolimi lesishona so sokumele ke siye emashona leni ukuze basikhawulise lapho kungena umuntu okhuluma isiNdebele khona okuyabe kukhulunywa isishona 24/7 kwakuyindlela yokuthi sizise ubuhlungu
sesikhuluma ngalo ibandla kodwa ababebuya ukuzolibona belixhasa abanye benu
abazange basilashe ngitshola kancane
ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla la kuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ingani libandla linye
ngikuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singayahlangana kuhle sokulalaba ababuyile bevela eHarare uyabukuzwa ngamafitshane fitshane umuntu lo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zatho zakhe kodwa okwakathe sayi bebesajabulele amalunga ngikhuluma nje mphakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama bahlumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa kusalayo umzabalazo uyaphambili iningi vele kade ngisebenza la eyilo libuyileyo okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambali abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi bezindleleni sebenzala yilo lesihlangabezileyo
lo ke ngunkosazana Sibongile Bhanda ilunga lebandla leMRP iMthwakazi Republic Party okhululwe lamuhla entilongweni yemlondolozi kobulawayo obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abanye bebapha igama lokuthi ngama Green Bomber olwe National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka imbalwa edluleyo umphathi ntambo obona ngezabatsha umnumzana Dino Matshakaire utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi lamuhla ukuthi bakhangelele ukulolonga abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phansi kwalolu hlelo lonyaka. Uthe abazangena kulolu hlelo ngabale minyaka esuka kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 kusiya kwengamatshumi amathathu lanhlanu 35. Wengeze wathi bazafundiswa ngemisebenzi yezandla kanye lokuthanda ilizwe labo. Abasakhulayo baphatheke kulolu hlelo eminyakeni edluleyo abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber bebesetshenziswa libandla lezanu PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Dr. Mthulisi Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esimbonayo ngalento ngombono wami mina ukuthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu lezanu PF aliguquki lihlala liyilokho elikho khona lokho ethine sikwaziyo ngezanu kusukela lokho eyasungulwayo iyaqala lo mbuso ilokho iyizanu ayingeke yaguquka asingeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi izanu izoguquka izanu yiyena le esesiyibona konke lokho abakwenzayo ukuletha ama-Green Bomber lawa njengento bafundisa abantwana izinto eziningi-ningi ezithile besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni yinto nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla. Ngakho-ke esikubonayo njalo esikwaziyo ukuthi izanu ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasuzobahlukumeza kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi izanu isebenza kanjani. Yiyo le izanu ayisimangalisi and kumele sibekwazi ukuthi abantu kumele bazi ukuthi eZimbabwe akulanto okuthiwa nguhulumende lebadlela ibusayo. Kokubili lokho yinto yini basebenzelana ndawonye ngathi mase sikulandela kahle ibutho leZimbabwe lalokho esingathi khona yisizwe i-state bese sibuya sithathe lo hulumende izanu ngendlela yona ehlela ngayo izinto zonke lezi zinto yinto yinye
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service. Nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiwuphi umahluko osubonile?
Ushiyene kulamanye amazwe maningi njengamazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe, ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende, babe yibo abaphetheyo izinhlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani. Okwangale yikho singathi abantu bazinikele elizweni, kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqendini elibusa bazibusele kuzani, yikho okufunakalayo. Yumehluko nje laphanya maso.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazo obeqoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwele Bilitani. Ukwezimayelana leMelika, umahluli wedalela eNew York useqhelise isinqumo sokuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump engazathuka iziphathamandla zenkantolo kulandela ukuhlambaza uTrump akwenze laba bantu izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ethiwa Truth Social. UTrump uthuke indodakazi yomunye umahluleli owahlulela icala lokufumbathisa owesifazana okuthiwa wayala emacansini leziphathamandla zomthethwandaba. Akusiko kwakuqala ukuthi uTrump avinjwe ngumthethwandaba ukugcona iziphathamandla zenkantolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Ngicabanga ukuthi umnumzana uDonald Trump uzibona ungathi uphansi kwengcindezi enkulu kakhulu. Ingcindezi yokuthi ngapha ubhekane necampaign, ngapha ubhekane nomthetho. Umthetho omcindezela kakhulu esikhwameni sakhe. Kodwa ke futhi ngokumazi kwethu, ivele indoda engalayo lento okuthiwa ikukhetha amagama nxa ikhuluma. Ikhuluma nje isinobi kanjani ungathi akuyena umuntu osezingeni lobumongameli. Kodwa ke ikakhulukazi uphansi kwayo ingcindezi enkulu kakhulu, ngoba uma kuyukuthi lokhu engakubambanga kahle kungalimaza i-campaign yakhe. Futhi nje kusengayilimaza kakhulu ngoba nxa ngabe kuyukuthi engazithibanga olimini, kukhona abantu abangambona njengomuntu ongahloniphi ingalo yomthetho. Kube sokusiba ngezinye zezizathu ezingenza ukuthi afulathelwe ngabavoti. So lokhu kudingeka ukuthi azilungise ukuze abamlandelayo ubambone njengendoda elesizotha ehlonitshwayo ehloniphayo futhi.
Ye, kodwa siyabona ucwaningo olukhitshwayo luveza ukubana ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden.
Yebo kambe, okunye sizananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi iqembu lamademokhrati kukhona elingazange lakubhekisisa kahle kakhulu, ngoba umhlaba ungathi uyawunanzelela ususiya kakhulu ekuthenini uthande ubutsha bobumongameli. UBiden usekhule kakhulu kulesiyana isikhundla. Enye yezinto esisebenza ukuthi yena abantu beAmerica bambone engasafanelanga ukuthi ngabe uyaqhubeka ukuthi abe umongameli. Ngicabanga ukuthi lokho kwaba sephutheni elenziwa yile iqembu lamademokhrati, ngoba yebo kambe uDonald Trump naye umdala kodwa ke unganeno. Kodwa ke siphinde sibone futhi ukuthi uDonald Trump kwasekuphumeni kwakhe kwaba khona ukukhonona okukhulu kakhulu kubantu beAmerica, ngoba zange bakubone njengomuntu owadliwayo, babona ungathi kwaba khona ukukhwabanisa kwamavoti. Lokho nje kukodwa, yebo kambe sesingababona ama-American befuna ukuthi lokho ababekutsho ngesikhathi kungena uBiden bakufezekise ngokuthi kwakuliqinisa ukuthi kukhona unyawo lwemfeni olwaba khona okhethweni olwakhetha uBiden.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala zilabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo kukhanya abakhonza ngensuku zalamhlanje ikakhulu kwabasakhulayo sekwehlukile. UTobias Mudzinga usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izolo abazali bebekhuza abantwababo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo abesilisa lamantombazana abakhonzayo ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu. Kodwa isikho sokusenzakala kulezi nsuku. Ukhuda kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni ngoba ingacatsha enkonzweni esenza ubungini mbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho ke abantu abatsha sebefuthi bafundiswe bephakathi khona ngale ema-church akhona ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola sinephutha elikhulu.
UKalistas Moyo ohlala eMkhoba eGweru esabelweni seNkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
They pretend ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi kodwa lichuni langa babamba imisebenzi omisamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza esabatha owasungula inhlanganiso e-Igugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha ema-church basezingabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi, there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha ema-church. Yikho kugcine ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa ukugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala kobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment kuphele zuzu isikhathi sokuthi ayephathini kumbe emthadweni wakomakhelwane afike khona ngala fice ukunada angathesta kawani yena nguyoselala khona ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini. The moment uyivulele uthi phume phandle iyagijima igcwale indawo yonke igijima isabalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcwethi esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance umfundisi Kuseni Sibanda uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona ukwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethina njengamabandla omningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa, silifake njalo ngezingolimi oluzwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kunalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo, pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 izikhucamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelichumi kusiya ichumilane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebeleminyaka elichumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emulini zabadabuka kuzwekazi le-Afrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzinga.
Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokunika abantu abalambayo ukudla ngoba iningi labo kalilamali njengoba amasimu acha ngenxa yesikhudumezi sokugugudeka kwemkhathi ese-El Nino. Lokhu kubikwa ngumphathintambo wesabelo seMathebelele North umnumzana Richard Moyo othi abanye sebebanjwa ngamandla ukuthengisa inkomo ngesaka lomumbu kumbe imali ephansi kwenkulungwane ezintathu zamarand ukuze banakekele imuli zabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka ngamandla. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube o Studio 7 ngalolu daba.
Ndlala ikhona ikhulile and asikho eMathebeleland region kuphela kule ndlala khona. Khona ku-ithayile izwe lonke kale ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqaliswe lowana olalong pre-social welfare bekubhalwa nebhugogo lama-vulnerable ama-child aided families. But from next week kuzaqalisa ama-sebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu khona kulohlupho olumangalisayo lendla ukuthi abantu bencedeke benyezwe nguhulumende ukuthi bethole ukudla kusika ngokuthi umuntu lefemile enganani nxa ulakumama labmzela abantwana ababili yazithola khona ukukudla nxa ungubaba lo mama ulabantwana kumbe afika eight yazithola ukudla okulingana kusika ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona Moyo ukuthi kule ndlela emangalisayo kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi soku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizile ngentengo enkulu kangako.
Kunzima kumangalisa, kunzima kunzima. Uhulumende esengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle kulatshani. Yazi iminyaka eminingi edlulayo bangakule drought siqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbe lwabantu ngabo ogatha ethempo kanti kaphezuvela kula lutho zispik. Le nkomo sezidobhwa khonaokhu nje kwakumikile kwahle kwahoma kungakavuthwe. So sikhangelela ukuthi lakho kuzaba nendlala ezifuyo kube nendlala yabantu lenyaka. So kulobunzima sibili and uhulumende sephuma leprogram ukuthi elithi kugejwe amabholi kumbe lapho kula mabholi khona kufakwa ama-card data scheme ukuthi kuthelele kuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla. Le nkomo mpe seduzane zithole igreen nedile lokhu zenda manje kunakho.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula uthenya amandlovu kwakugejwa sibile kule mgodi eminingi. Lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kujalo kuma kakhulu pho lonyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenzeka.
Kunzima sibili kunzima yekho kwabesi uhulumende sethe ku-identify ama-high yield boards lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma bekungamachibi sekuwoma kuyangibamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu. So yekho kuzamakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-type daughter scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi imango emide kungavele kungalakudla labantu labo bethole ukuthi bezincedise ngevillage by village ukuthi kubelani kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'thelo lakuyo.
Ye, nxa sikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenele khonapho ukuze ncede?
Yes, uhulumende uyayinvayithi ama-stakeholders bona benhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.
Alo-ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMathebeleland North obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli umbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 77 ngabe ngishona ndokwazi ukuthi umnyaka lo siyaphelela ngokwafa muntu esiqala mpela ngincedise kakhulu abantu yeyi umhlaba ubhokile kunzima lo nyaka kunzima mpela abantu sithwele ngicela mpela ugovernment angenelele kakhulu mpela.
Siyabonga Studio 7 siyabonga sisethulela indaba ezimnandi ngayilapha e-South Africa ngikhayambiyela solukubane igama ingusurrender Moyo.
Ye Studio 7 ungabona usapota nalo usapotela izano kusegcekeni. UChabang wathatha ilungelo labantu walisalenda kuzano. I-opposition ayisekho ngendaba kaChabang. Abantu bevuma ukurojwa nguChabang etn uyalungisa. UChabang esebenzela izano. Ngimbonele lubani le pupu le ayikho into eyenziwa nguChabang. Ma usapota uChabang ngohle uphume egcekeni nje usapotela izano. Ungatshoni uhle uphume njengo-driver we-tractor.
Basakazi linjani? Basakazi, mina ethi nginombuzo ke. Nginombuzo ngeSadak. Ukuthi kathuna iSadak imelele. Ngoba iSadak ikwazi ngihlophe ukuthi izanoPF yariga ama-election. So nanki izanoPF yaqhubeka iyabusa. Kumbe yona iSadak izanoPF. Ayisakwazi phela kudala izanoPF orovothwa kodwa kunesadak ebheke wona lama-election. Yona imeleleni leyo Sadak. Umbuzo wami la ukuthi leyo Sadak imeleleni kusho ukuthi ayisizi ngalutho. Ngoba kudala zahlupheka mu-30 something years. Kodwa leyo Sadak ikhona kuthiwa hhayi iSadak yezobheka ama-election, kukhishwe umuntu wakuphi kuphi kuBozambia ezobheka ama-elections, kodwa izanuPF singayivoteli libe liwina. Hhayi, umbuzo wami lo kurati yona iSadak yini kumbe iSadak izanuPF vele ngoba isakwazi.
Oh, Studio 7, basakazi abahle. Hey, siyabonga ngendaba elisinikeza zona. Hayi, ngidina ngolo sisi lokuthi akunathulo uthi yena yeye okugize defend amashona. I'm sure uqoma esishoneni kahambe ezalele amashona la ngabe lokhu embuluzela namandebele la. Kayekele ukuthi simbuluzele, singasifuni intulo kumashona yena kahambe ezalele amashoneni khona la. Yandise amashona akhe lawo. Kanye wathanda. Asuke ukuthi emandebeleni lapho.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga kakhulu umsebenzi. Kuhle kakhulu wenza la eSenegal, siyabongela. Kodwa ke abantu beSenegal baphila kangcono kakhulu kunabantu baseZimbabwe abakwanise ukhipha i-ruling party le bephethe eSenegal bafaka opposition. Kodwa abantu beZimbabwe babezame ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe iZANU-PF, kodwa ngoba iZANU-PF yazifaka wena ngokwayo and abantu beZimbabwe abasenalo ithemba lokuthi opposition izakwazi ukuthi ifakwe yibo ngoba intando eningi omnangagwa sebayicisha kulelo lizwe and lamazwe Africa wonke ngathi nje ayasiflightela. So thina singamaZimbabweni sokumele thina sizethese ijogwe ukudlalisa into eyenzakale eSenegal, siyayenza yenzeke ngoba ilizwe lethu kaphela liyakhona kumnyama ngaphandle nakubethi sizolikhanyisela. Siyabonga.
Hayi vele sikhuluma iqiniso, ilizwe ngeke libuse ufana lomnangagwa. So ngoba okokuqala vele kauyazi dudo ngokubusa abantu, okwakumazota ukubusa abantu ukubulala abantu kuphela, ukuthumba abantu, ukuhlala ubulela abantu, utshontshela abantu kuphela, ngoba vele kunamuntu okufunayo, akunamuntu okuvotelayo. Kavotelwa ngomuntu phela umuntu lo. Kasiwayo uma kuthiwa umuntu wakhona ukhuluma into ukhuluma ngokubulala kuphela, kumanje uprinta ama-t-shirt engenzi imali ngesimalenja uchoni kahle kahle ngoba kakusebenzi kakusomali lokuya, akusebenzi kakutheni kakusomali. Abantu bahlala kubela ngokugcwela amasaka, njengamanje kugcwela amasaka kakusasebenzi, sebeluzi labantu, beluzi abantu kuze kube nini.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lani lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa isicelo sokuthi lithunyelwe lithunyelwe inhlelo zethu ngeWhatsApp, thumelani ku +12024650318.
Zakulimaza ngebeat singene isikhosana phela. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso. Kule virus efikileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane. Isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni ngaphupha. Uba uMadlela khuluma laye ngomkhuhlane sakhuleka wasempendula wasesithi Sikhosana bendi sabe sirekoda etawuni ingoma yakho khona izaphela i-virus. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso. Ubaba lo mama ekhabazwanani emakazini bayaflathelana. Abantwana abasafundi esikolo amahofisi avaliwe. Ngikhulumile
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kukhululwa amalunga ebandla le-MRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021. uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo baziwa kakhulu ngodlakela olwe National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gandeng, sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilali.